singakhangelela esingathi i-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyakufuza afake imali ezwayo sibili, singakhangelela ukuthi afake abo 2 billion. Ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu bezimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash kwenzakala ngezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash iyi-cash intengo ingani yalulazeka, njalo ungakhangela futhi ukubana nxa uthenga nge-cash ubambe i-cash loba ufuna ukutshintsha imali sithi kuthenga i-foreign currency intengo yangkhona ingani ingconyana. Ungakhangela khonokho ukuthi i-cash ile advantage ku-consumer loba efuna ukuyathenga izinto ngaphandle loba ufuna ukuthenga phakathi, kuza kwenza ihlale i-cash ihlale i-high demand ngoba ingcono. Ngoba thina ngokwenzakala kwe-economy yethu sesacreata i-paper money le-cash ngokwayo, so kungananzelela ama-volume e-paper money maningi kakhulu. Ongathi ukuthi bana uhulumende nxa singakhuluma nge-economics angimbone kwanisa ukubana afike esilinganisweni sokulungisa imali ehambelana le-paper money. Kodwa angakwenza ukubana mbijana ibhanga elikhulu libe lifaka imali. Kodwa ungakhangela kathesi njengoba siya ekhefini lekhrisimusi imali ezibhadalwa nge-ecocash loba ngaboswayiphe ziyintengo enkulu compared kwimali ongayibhadala nxa uyi-cash. So i-demand ye-cash kathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyathokoza ngesikhathi sekhrisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga, abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambeni omnyama beyethenga izinto ezijibhileyo loba kuseBotswana loba kuseGoli. So yikho kwenza i-demand ye-cash ibe nkulu kakhulu.
Ngamanye amazwi Shoko, uthi wena akulasisombululo kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapha.
Masukhangele singathi uhulumende kasilethe ngathi ibhange enkulu ngayinike imali ngendlela esikhangelele ngayo esifuna ngayo thina abantu, sikukhangele ukuthi enye imali yakhona le esilayo kumabhanga kumbe sithi kuma-account imali esiyenze ingasupportwa yi-productivity, imali yokubana mina ngithole ongamadola okulutshwana ngabe siyatshisa emkambeni omnyama ngagcina siba lama-1,000 RTGS. Le mali ayisupportwa ngayi-productivity, imali efume ku-speculation. So singathi imali yethu eyi-cash ichese speculative money, okutho ukuthi sithi good money chases bad money. Okuzayenzakala khonapho yikubana gcina singasela mali vele kusuka ngamaphepha nje angelavali. But okuqakathekileyo kathesi yikubana sicakathekise i-production. Ungakhangela ukuthi imali le esifikele endaweni okuchazeka khona kufuze njengesizwe sibone ukuthi siyalima okwenelisileyo ukuthi sizidlele sodwa singathenganga ngaphandle. Nxa singalima okwanilelo singathenganga ngaphandle ukuthi kubana imali esisebenzisa ukuthenga izikafu lezi ezikhona from endlini yomuzi oyi-1 lelizwe lonke iyakhipha ipressure enkulu kakhulu ku-demand ye-forex, eyiyo i-demand e-driver ukuthi abantu bafune i-cash.